Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 25 kuNhlangula 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Webandla libusayo.
Sesiyabemeza ukuthi into yonke vela kusele into umnikazi vele usebonakele sokulegcekeni number one yes.
Bekugcwele abantu
kulamanye abantu abathakazelela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa othembisa abalimi labemba amatshe aligugu izulu lomhlaba.
Uyazi abantu ba-motivated, abantu bajabulile, abantu imoya, abanye bathi kungathi sebaphuzelwe, kungathi kungaba kusasa ukuthi bahambe bayovota.
Sebelomdlandla wokuyavota ekhaya abahambe emhlanganweni kwenziwe namhla kwele-South Africa libandla likamnumzana Nelson Chamisa. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha, ezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzadingela abemba igolide lamanye amatshe aligugu imitshina yokuqhuba amabhizinisi abo ngemfanelo. Kodwa abaphikisayo bathi uMnangagwa uyazikhulumela nje njengoba sokuyisikhathi sokukhankasela ukhetho ozaqhutshwa ngoNcwabakazi. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lo ngumongameli Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni webandla lakhe eMtema High School eChipinge ngesikhathi encenga abantu ukuba bevotele ibandla leli. Ubesesigabeni okwazalelwa khona uMoyi uNdabani Ngisithole, omunye wabasungula ibandla elibusayo. Uhulumende wakhe usanda kumnika isicoco seqhawe lesizwe. Abantu abaningi esigabeni lesi basekela ibandla lezanundonga elalikhokhelwa ngumuyi usithole. UMnangagwa uthe ibandla lakhe liza kupha uzulu okulimisa lokokwemba kungelambadalo. Niza kukhunjulwa ngokwakha ilizwe lomnotho welizwe. Nxa ungumuntu ungakhunjulwa ngobuthakathi lokunye okubi, ukutsho uMongameli Mnangagwa. Ukhuthaze abasekeli bakhe ukuba bavotele ibandla leZANU-PF ukuze indubo zonke ezibhekane nelizwe ziphele. Uthe imbali yempi yenkululeko iveza ukuba iZANU-PF libandla labantu. Isakhamuzi esiPhinge Nkosikazi nokuThaba Mlambo uthi babhekane lobunzima obumangalisayo ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe.
Indaba yokuhlupheka lendlala esigabeni seChipinge isibangele ukuthi abantwana amankazana amancinyane beyende bese bebancane. Enye into bazithwala bebancane kakhulu ngendaba yokuthi babe bezama ukuthi bethole usizo emadodeni laba abangathi bayabasebenzisa bebatshele amanga bebathathe bebancane belale la. So into le ingathi isimemetheke kakhulu ezigabeni eziningi lapha endaweni yethu yala.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Quality for Change, uMnumzana Felix Mava uthi okukhulunywa nguMnangagwa akusoze kufezeke.
Kulusizi kakhulu ukuthi iZANU-PF siphelelwe ngumphako sisenza njengenkukhu equnywe ikhanda.
Kodwa uMnumzana Umphile Marupi odabuka eGwanda usekela okwethulwa nguMnangagwa.
Umthetho ofanele ilandelwe nitsho phela lanxa kulelima kuhlakulwa kulesikhathi sokunatha amaheho awuphongukuqala ngokunatha amaheho ongazange usebenze. Nanko phela-ke umngameli welizwe engumkhokheli weZANU-PF ubesityala kabanzi njengabantu abazaba ngabameli bephalamende ukuthi kusetshenzwa njani ulandelwe umthetho.
UMnumzana Zenzo Ncube obemele abalwa impi yenkululeko emhlanganweni lo uthe sebezatshela uZulu ngokuqakatheka kwebandla elibusayo.
Sesiyamemeza ukuthi into yonke vela kusele into umnikazi vele usebonakele sokusegcekele number one yes.
Bekugcwele abantu abavela ezabelweni zonke emhlanganweni webandla leZANU-PF eChipinge. Ngokusenjalo ibandla le-United Zimbabwe Alliance seliphanyeke emthethwandaba isicelo sokuthi kuhlolisiswe ukwalelwa kwamalunga alo ukuba angene kukhetho olukhulu oluzayo. Ibandla leli elikhokhelwa ngunkosikazi Elizabeth Valerio lithi abaningi abakubandla leli behluleka ukufaka amagama abo engwaleni zabancinisa kukhetho oluzayo ngenxa yokuthi imali yabo yayingabonakali esambeni seZimbabwe Electoral Commission eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho lwamakhansila lamalunga edale ephalamende kanye lolukamongameli welizwe mhlaka 23 Ncwabakazi. Ngimelethi 27 ngisemtema eChipinge ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi lezizalwane zeZimbabwe emhlanganweni oqhutshelwe eJohannesburg namhla ukuthi zibe yingxenye yokubumba imithetho ezalawula ubudlelwano bazo lohulumende wakhe nxa enganqoba kukhetho oluzayo. Uthi uSokhumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma emhlanganweni obuqoqwe ngenhloso yokuthola imibono yabadabuka eZimbabwe abasemazweni ngendlela abafisa ukudlelana layo nohulumende wabo ekhaya, uJamisa uthe abasemazweni baqakatheke kakhulu ngoba yibo abaphilisa izimbuli njalo baletha imali eningi elizweni.
Niyazi iningi lenu liyathandabuza ukuthi izinto zizantshintsha. Isifikile inguquko, lungelani ukuza ekhaya.
Uthe kuqakathekile ukuthi emthethweni ophethe ezobudlelwano bukahulumende labasemazweni kuqoqwe inhlobo yamabhizimusi avulwe ngabeZimbabwe emazweni ukuze baphiwe ithuba lokuyasungula lawo mabhizimusi ekhaya kungela migoqo. UChamisa uthe lowo mthetho kufanele uhloniphe ukuthi iningi labeZimbabwe laba bafike bathola imisebenzi etshiyeneyo emazweni abakiwo okungamakhono iningi lawo adingekayo ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Uthe okunye okuzalwelwa libandla lakhe nxa lingangena embusweni ngemva kokhetho yikuthi izwekazi le-Afrika lisebenzise imali eyodwa ukuze libe namandla njalo lithuthuke ngokugcweleyo hathi intuthuko yamazwe amalutshwana kuphela. Abangenelo umhlangano iningi labo obekungabasekeli bebandla le-CCC bemukele ngenjabulo ukulungiswa komthetho ozakwenza kube lula ukuthi baphatheke ekuthuthukiseni iZimbabwe. Unkosazana Thabisile Ngomezulu Ncube, omunye wabangenela umhlangano njalo umqondisi wenhlanganiso ye-Focus Africa International, uthi into yakuqala okufuze imiswe ngamapasipoti nxa umuntu esethekelela elinye ilizwe le-Afrika.
Ngoba indaba yamapasipoti yiyo eyenza kube ne-thing of you are a foreigner, you don't belong here. Kanti ke thina vele siphuma esikhathini esisodwa, siphuma edlozini elilodwa. So why sikufuze sibiza ngama-foreigners? Why sikufuze ngibe ne-passiporti or i-visa ukuthi ngiye Ghana kodwa ngise-African sekhaya?
Abanye bathe bafuna ilungelo lokusa ekhaya umnotho wonke lezinto abazithola emazweni kungelamthelo abayibhadalayo. Abaningi bathe bafuna ukuphiwa ilungelo lokuvota besemazweni. Umgcinihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trustin Dlovu uthi ukuza kukamnumzana Jamisa elizweni leli sekuchiye iningi labantu sebezimisele ukuphatheka ekhethweni oluzayo.
Uyazi abantu ba-motivated, abantu bajabulile, abantu imoya, abanye bathi kungathi sebaphuzelwe, kungathi kungaba kusasa ukuthi bahambe bayovota. Ukuza kwakhe president ukukhuluma ukuvela kwakhe nje into bebangayilindelanga.
UJamisa uthe abangabhalisanga bakhuthaze imuli zabo ekhaya ziyevotela ibandla lakhe. uhambo lwakhe lolu uThamisa uqhubhe eminye emhlangano wasephindela eZimbabwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Zongene kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UYevgeny Prigozhin, umkhokeli webutho elizimeleyo eleWagner Group usekwele eBelarus kulandela ukuzama kwakhe ukuyangena eMoscow esithi ibutho lakwelerussia limenzela phansi emzameni yakhe yokunceda elerussia empini yelizwe leli lele-Ukraine. UPrigozhin uxolelwe ngumnumzana Vladimir Putin kulandela ukuhamba lebutho lakhe umango omude befuna ukuyahlasela isigodlo sikaPutin. Ela Belarus lingenele lanceda uPrigozhin ukuba athele ibutho lakhe libuyele kwele Ukraine. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan lapho sokuvinjwe ukunikwa kwabantu ukudla okuphiwa uzulu zinhlanganiso ezizimeleyo. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulabantu abaningi abafuna ukudla kodwa akungeneki edolobheni leKhartoum lapho abalwayo abaphoselana inhlamvu lokunye okubulalayo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Soke isikhathi sezamasiko. Kwezamasiko namhla sisuka lenyanga enkulu uDavid Mkhabanyana Ngwenya ukhona ngale-ke kobulawayo. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo baba.
Hayi, ngiyabonga Dubela, ngiyabonga.
Ye, akutsho-ke kulomkhubo lo okuthi abantu baphoziswa. Kanti kuvele kuphoziswa ngani njalo kusukuyabe sokutheni?
Ma umuntu engayi ngaphandle uyaphoziswa uma eselensukanyanyana ezintathu engayi ngaphandle uyaphoziswa ukwenzela ukuthi umzimba wakhe ungazwafidwa indlekeza esesiswini. Nawo lokho kuyabe kungathatha umgano, uphoziswe umgano, isihlahla somgano. Ungaphoziswa njalo ngecolo. Manje sithi icolo ngisho umgugudu. Uma ungalakho uphoziswa kweso sithi ukuthi wenza ihambazi nomahlaba ekufeni. Wenze ukuthi ukhulule isisu ungaze wagubelana. Kweso kuthiwa umkhuhlane.
Umahlaba ekufeni lokho kuyini?
Umahlaba ekufeni isihlahla esitholakala emfuleni njengabo onkayi, ugwelu, nangapha, eShabhane ngapha, uLundi.
So kulesinye isikhathi lapho abantu babephoziswa khona umuntu engaguli nje nxa sokuyadliwa izithelo zemasimini lapha, umombu lokunye amakhomane, akusithela ngamafutshane ngakhonokho.
Lapho ukuphoziswa kunjalo kuyabe kusenzela ukuthi njengoba uyakusidla imihlobo udilive imikhuhlane emzimbeni olokhuza ungubhane ikolo lokuthi umzimba uqine. Kuqakathekile lokho ukwenzela ukuthi umzimba wakho ube le-breathing and breathe out.
Singathi lokho kusayenziwa yini kumbe vele sokwaphela lokho?
Kuyenziwa. Wela abanye abangakwaziyo bayekela, kodwa uzafica ukuthi umuntu ogulayo kuqakathekile kakhulu ukuthi aphoziswe ukwenzela ukuthi umzimba wakhe ukhululeke. Engazahlala 2-3 days engayi ngaphandle kwenza umkhuhlane uqansi uye phezu phambili.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Namhla-ke besixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabanyana Ngwenya ukhona ngale kobulawayo. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungadinga kusasa mntomdala. Womanje-ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameni Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyabingelelana zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Njengenhlala yenza sibonga isipho sokuphila thina esisesekhona kumele sikubonge lokho ngoba sikokuhlakanipha kwenu. Sibongile ithuba leli esilithola emsakazweni ukubana sabelake ilizwi lenkosi kulo uhlelo lwethu lokuvuselela umoya. Namhlanje ke sizakhangela ilizwi esiyakwabelana ngalo encwadini kaLuka chapter 12 verse 31. Kufundeka kanje: kodwa funani umbuso wakhe, khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. Kodwa funani umbuso wakhe, khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. UJesu lapha uyakhuluma ezixukwini zabantu, ukhuluma nezinto eziswelakala ebantwini, njengoba nje ungayibala ngaphezulu. Uphendula abafarisi labafundi bakhe ngendlela uNkulunkulu asinakekela ngayo. Uthi ke iningi labantu sihlutshwa izinto zasemhlabeni. Yebo, kumele zisihluphe, kachonga ukuthi zingasihluphi. Uthi ke kodwa ke sesizidingile sazizuza lezo zinto, singakhohlwa ukuthi into enkulu esemqoka kukho konke lokhu yikufuna umbuso wakhe. Kanti umbuso lo athi siwufune mbe siwudinge mbe siwulangazelele, umbuso onjani? Ngumbuso owothando, ngumbuso wokuzwisisana, ngumbuso wokuzwelana, ngumbuso wokungathethisani, ngumbuso wokungahlukumezani, ngumbuso ogcwele ukuphuphuma uthando olungazenzisiyo, uthando lwamaqiniso olungasilo lolu olwabothathekile. Uthi umbuso kaNkulunkulu ke yomele siwudinge, ngobana izikhathi eziningi abantu bayamkhohlwa uNkulunkulu. Njengakulezi insuku, yebo kambe izinto zinzima. Phezulu kukhulunywa ngokudla, abantu abala kudla bayaswela, bayadubeka, abanye baze baphambuke endleleni yelizwi lenkosi. Kodwa uthi uJesu nxa sifuna umbuso, senze lokho okufunwa umbuso kaNkulunkulu, lazona lezi izinto esiziswelayo ziyafinyelela kithi. Singalibali ukuthi ezinye izinto kazifinyeleli kwabanye abantu, ngoba kulamagovu, kulamahaka, kulabanye abafuna izinto zonke zibe ngezabo. Yilaba abantu abahamba betshaya isifuba ngalokhu abalakho, abadla baze banikele izinja zabo mhlawumbe amasaladi, kanti-ke abanye kabalalutho. Abantu abanjalo ngeqiniso umbuso kaNkulunkulu kabawazi, kabawuzwisisi. uNkulunkulu kajabuli nxa siphathana kabuhlungu. uNkulunkulu kathokozi nxa sesize sizuza lokho esingakwabelana labanye, kodwa silibale ukubana labo bayakufuna ukuphila. uJesu uthi funani umbuso wakhe uNkulunkulu, khona konke lokhu kuyakwengezelelwa kithi. Mina ke engicelayo ngiyuthi nxa sisemagumeni ethu, sizimuli, siyimndeni, kasifuneni umbuso kaNkulunkulu uze lempilo zethu, lanxa siswela okunye okuthize, kodwa uNkulunkulu simuzwe ephila empilweni zethu. Basikhulekene Baba Thixo oyingcwele, ngaphezu kwakho konke siyacela emizini yethu, emndenini yethu, ubana siqale ngokufuna ubuso bombuso wakho uze siphile impilo eyamukelekayo kuwe nakubazalwane. Amen.
Lolo bekulohlelo Vuselela Umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo sokuyisikhathi sabatsha. Yeye kuzabacha namhlanje Dr. Lenyi Ndoda lapha ke indoda ekhathekileyo kakhulu evela emathetheni kula ngale ke eGwanda eGwanda kusemathoreni South. Ake sizwe ukuthi silobani ecingweni kunjani ke mfowethu?
Ngiyaphila mina linjani? Ngibingelele labalaleli.
Hayi siyaphila kakhulu ke akuzithi igama lesibongo.
Igama lokuzalwa nguPrince kwaNcube eGwanda emathetheni esigabeni seMbombela oyaziwa kakhulu ngokuthi Dr. Gasolo kumbe just Prince Mazila.
Ye, akusitshela ukuthi sizwa ukuthi kumele uhambe ngenyawo usuka ke emashetsheni usiya kobulawayo. Kuyabe sokuthenda.
Ye, khona kunjalo uhambo lukhona ngo-August 10 to 12 August ngisendleleni ngisuke ekhaya eGwanda emashetsheni ngizongena kobulawayo. Lolu hambo engiluqale last year ngisenza ngoba senginanzelela ukuthi ama-artist amaningi esabelweni sakithi semathebeleleni benza umsebenzi omuhle kodwa kabaziwa kumbe ngithi kabalutholi usekelo njengalokho esikubona kusenzakala kwezinye izabelo. So uhambo lolungo lokuthi nginxuse osomabhizimusi, nginxuse inkokheli zethu zomdabu kupolitics ezinkonzweni ukuthi besondele bexhasane lama-artist ukuze lawo ethuthuke ekwazi ukuphenduka back ezothuthukisa isigaba esikuthi yi-giving back to the community.
Ye, uzabakhanga njani ukuthi bakwenze khona?
So far into esiyenzayo sile mkhankaso esiyenzayo kulabantu esengisebenzisana labo siyabhala izincwadi njengoba labo belalele kunje ngicela ukuthi behle bezizwe benxusiwe ukuthi labo banxusiwe ukuthi besondele ngoba nxa uhambo lusenzakala ngisuke ekhaya kukhona esizakwenza ukuthiwa yimatshetshe Creatives Expo lapho siyabe sibukisa ama-talents wonke atholakala ekhaya esigabeni semathetsheni bese kuthi nxa ngifika eGwanda town lakho kuzakuba lama-performances athile lakobulawayo njalo kuzaba lama-performances lasendleleni nje lapho esihlangana khona labantu kuyabe kusiba lama-performances athile ukuze bebone ukuthi into esikhuluma ngayo yiphi.
Yevala-ke ngamafutshane khonapho ukhulume labantu siza ukuthi ungathini ba.
Ngiyabonga kakhulu sizo sakithi lolu hambo mhlawumbe ungabe ungakunanzeleli kodwa kukhona engikubonayo ikhona ivision engilayo ukuthi uma singaxhasana sibambisane sikwazi ukusebenzisana sincedise ama-artist akithi izigaba zakithi zingathuthuka kakhulu. Ngakho ngiyanxusa wonke umuntu ozwayo wonke umuntu oseduze ukuthi sisondelane sincedisane into le ngeyethu sonke.
Ye lo-ke ade sixoka la namhlanje nguPrince Ncube owaziwa kakhulu ngokuthi nguDr. Gasolo. Sibonga kakhulu Dr. Gasolo ongatshela kusasa lapho.
Ngiyabonga kakhulu lana.
Yesizwe ezemidlalo sisikhangele impumela yemidlalo kakhilikithi edlalwe namuhla kumncintiswano we-International Cricket Council World Cup Qualifier oqhutshelwe kweleZimbabwe oqhutshelwa kweleZimbabwe kulezi nsuku. Intelele izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kamu Sri Lanka linqobe le-Ireland ngamaRuns alikhulu lamachumi amathathu lantathu 133 kuthele Scotland lona linqobe le-Oman ngamaRuns angamachumi ayisikhombisa lesithupha 76 emidlalweni eqhutshwe namhla edolobheni lakobulawayo. Limpumela itshe igambu le-Sri Lanka kanye le-Scotland elemiklemelo yisithupha kutsho ukuba azadlelela kusigaba esilandelayo esomncintiswano we-Super 6 yasuka kusibaya sika-Group B ndawonye leqembu le-Oman lona elilemiklemelo emine. Igambu leZimbabwe, iNetherlands kanye le-West Indies yiwo azadlelela kusigaba se-Super 6 yasuka kusibaya sika-Group A. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Silokhu sikudaba lwezemidlalo wadlelela iqembu le-Olympics kanye le-Supersonic uDominic Sibanda uthi abaqeqetshi bakulezi nsuku kabadlalisi abasakhulayo ngoba besaba ukulahlekelwa yimisebenzi. Kubika njalo uJoseph Njanji.
USibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi Braviri uthi udaba lokuba kungatholakali abasakhulayo abaningi abahlala kusigaba saphezulu lukabili kodwa isisusa ngabaqeqetshi.
No, indaba leyi eyokuthi waye kungasaba dlala abafana abancane ngibona ngathi kwesinye isikhathi kumbe ngaba 2-4 lakho kokuqala kuma-juniors asisakhiphi kuhle abafana plus lo mfana lanxa kuyukuthi uright njani ngenxa yokuthi okhochi kumbe abakhocha kuma-premier besaba ukucotshwa kumbe njani abafuni ukuthatha i-risk yokuthi njani bifake abafana abancane but kodwa fanele ukuthi bafunde phakathi kwabantu abadala abafana abancane ngoba labo bevoda abasoze bekwanisa. I think kusuka phansi kuma juniors asizamene ukuencourage ukuthi abafana vele singababiseli phansi. Umfana nje ufanele ukuthi kaye phezulu nothi ukuthi edlale kuye laphansi.
Usibanda uthi udlale ngumfana omncane kuqembu leSupersonic njalo abaqeqetshi kanye labadlali bamemukela kuhle kakhulu.
Ngikhulele eMpophoma esidlale youth center laphana that was kuma early 70s ngifunde eNkulumane ngaya qalisa ukudlala bhora ephezulu that was 1981 ngidlala iDRC Vikings. Omunye umuntu engandlala laye uAlexander Maseko mangingu-10 wakhe nengu-6 wami. Suka lapho ngasen siyadlalela i-Viking Aces yemachobana engadlala nabo oBen Phiri abaningi ababedlala ku-Saints. Then from khona laphana ngasen siyadlala ku-Supersonic nabo Voice Malunga lotopo Beritaka yibo abangiyikharejayo ngingumfana omncane. I think by then I was the youngest khona laphana.
Usibanda uthi ibhola lakudala lalinzima lifuna umuntu olesibindi ngoba kuningi ababehlangana lakho.
Hey, ibhola lakudala lalinzima singazi ukuthi kumbe okunye kwakuyisuperstition kumbe kwakuyisi sikhathi sangikhona. Ngicabanga sithiyadlala le-1 sithiyafika laphana singafika e-1 kwasokumisa ibhasi kwathiwa hhayi akudingweni ichongololo. Ukuthi sasilidinga ukuthi silenze njani asikwazi but ladingakala sangena iganga salidinga saze salithola sabe singena ebhasini safika. Sithe sise-ground ngiyakhumbula iminyaka laphana ilanga lalitshisa kwakutshiswe wanke phela kwakuvele kudlalwa ngo-2 o'clock emini o-1 o'clock ilanga litshisa but into eyenzakalayo kwana izulu lelana kukhanya ngathi kumbe laniswa khonapha lana around i-ground ukuthi njani kukhula ama-temperatures laphana ukhipha kwakungu-weekly imali but sadliwa mna ngahlohla 1 goal but ikho engathaya khona enye ibhora eyalimaza u-weekly imali wagcine phuma walimala sibili ezandleni ukuthi but kwahamba njani lama I don't know. Still a mystery lakhathesi kimi.
Usanda udweke la udlala ibhola ngemva kokulimala idlalela iqembu le-Mathen Tigers elalidlala kusigaba sika-Division 1. Ngemva kwalokho uqeqetshe amaqembu abalisa elezobukho kanye lele-GND. Kuthe ngemva kwalokho waqala iqembu labasakhulayo le-Mathebeleland Warriors lapho asebenze labadlali ababalisa ubuthe lwezencube oke wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors kanye lele-AmaZulu ele-South Africa. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Social kamaskandi ngizalwa phansi kwela Victoria Falls kwela Sisidobe kwaMthwakazi la engizalwa khona.
Jaga esakula yoke siyazi jambisa ukuthi siyazi sekela lati yashaya khona ukudlala singaqhubekile lomhlanje ukuthi sikangele bese lazo umongameli Emerson Mnangagwa uthembisa abalimi labemba amatshali gugu izulu lomhlaba siluqhuba lapha uhlelo lwethu lomhlanje olivalelisayo umthembo sithembayo uGibbs Dube lilale lingakhohlwa njalo usithumela i-email nxa kuthi lesikhathi ku-voa-studio7@voa-studio7.com njengakhohlwa lisithumezele khonoko lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika apo.